Ngiyakuthi ngicela nje uphela udaba lothetho lomthetho i-rule of law eZimbabwe ivele iphambanisekile ngoba esithi rule of law ayikho abantu bezana ukuthi vele bathilenisa umthetho ochiyeneyo kodwa okwakhathi ngisewutshengisela nje ukuthi loba izinto zizimbi kodwa ama-judiciary system yethu ingathi iyasebenza isebenza ngoba kwadingwa kwaba le mvumo yokuthi kube lo private prosecutor njengokuthi shuthi ukuxoswa kwa-attorney general u-protector general kuyatshengisela nje ukuthi imithetho wakho navele kayimanga kuhle
uze wathoniswa sekukhanya sekulokudonselana amandla kubandla lezanu PF asithi thina ngakungela lokho okuthiwa ngama-factions besiyabona na ehanjiswa emthethwani ndaba kusiba lesinqumo esinje
ngoba ungazi ubamba umntwana iganyavu akusoze kuqeda iminyaka kumbe lo munyaka wodwa sibili engazivela ahlaka ukuthi nguye lo wamhlukuluzayo ufake umthatha enithetha ndabeni uchuthi vele yikho kutshengisayo phela yathi vele uchuthi into ye-partisan judiciary njengoba sithi nje asazi ukuthi ngaye akula kuphabana indaba leyo ibizaphuma na.